okwalonyaka kunzima kakhulu esingakusho ukuthi thina laseZimbabwe ikhisimusa soke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasilula nemabhenk usiyalayinela icash uzaphiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho ngoba khathesi uma sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond so okwakhathesi vela singeke sithi khona ikhisimusa siyalungiselela into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga asiwee ukuthi lokhana kwakudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecise akusuke kwenzakala okwakathesi okwakathesi vele sigcina ngokuthenga i-stationary for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and asesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zasezikhwelile sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo so ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe so okwakathesi vele singathi thina ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebhabalenjiva egoli kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe sibili osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho ngaze uhambe uyeyithatha laphana ebhanga vele uphuma lethe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho so esingakutsho nje ukuthi khona lo nyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga
manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi bayakuzwisisa yini ngxali bachasisele
abantwana ukuthi bakuzwisise ukuthi khona hhayi imali azeneli kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti uyabona thesi ngikuthengele lokhu okwesikolo so khathesi yikho okuqakathekileyo okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela la ngaze kuye kuyabe kunzima sibili kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba time liyasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hhayi liyabona lanithi umumo unjani so sicela lisibekezelele okwakathesi sithenga vele into zesikolo ngoba khathesi ungakhangela i-ECD yalapha eZimbabwe laba be-early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years i-stationary sabo siyadura because bala kungamabhuku abakusebenzisayo khathesi e-bookshop yabo ukuthenga nge-$80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakhona biningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisane labo ukuthi hhayi nguthengile lokhu yabo lawo lokhu ncenga ukuthi hhayi mntanami nguthengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zakhe sikubone ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusifikise ngabe sezula izikolo siyabe sesikhala ukunje ade sifakele ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga leli ikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuyengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakukhanisa ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.